Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNcabakazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sekuyingozi kakhulu ngendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathela umkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland, kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyene belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mzadla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathela umkhuhlane, ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana. Abantu babekhohliwe vele, bengathi abakaze bezwe ukuthi ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi ke imikhankaso ngayenziwa kakhulukazi lawa abalesikhathi sokufundisa abantu bayefika endaweni ezinjengamabhanga nasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho. Ukuthi ke le mali ibekhona emabhenki ukuze abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abekhona abantu bengalayini belalini amabhasi, ngoba nxa befonelela amabhasi laphana-ke kutho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze ukuthi abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu, liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke ama-mask, bageze izandla ngesepa kumbe ngama-sanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala asegcekeni evele ekhohliwe, umbone edonsa i-mask nxa sethi wabona amapholisa nxa ihamba endleleni. Okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga. Abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane, kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke i-mask ukuze uzame ukuzivikela kanye nemoli yakho lalabo abathandayo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere lomlobi odumileyo uNkosikazi Tsitsi Langarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. KoBulawayo khona inkantolo ye High Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Muchehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa uvikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzi sayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithi esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ethi sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti atshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga Mahlaba Ezulu azange sibone udlame njengoba thina vele de sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bethi befuna ukwenza i-genocide naleyana abayenza nge-50th Brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shiwa abantu laba bakhuluma ngama human rights. Ayi hayi hayi ayisikho ama human rights kanti aqalisela ngaphi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhlaka kaJanuwari labo kwabantu balahlekelwa kimpanaze abantu uhulumende wagcina sebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abatshabalelwa izitolo. Kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba bazizamelayo zazidilizelwani abantu babelinyazelwani laba bantu nxazokuphelile ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights, where do you start measuring ilokuze niyama human rights nxa usenza into eqondileyo kuloku ganga la? Ngako akusoze kuvumakale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele kuya kubona. Yikho ke imizamo yabantu bonke abayizana uPF babezama ukuthi bavikele uhulumende wabo. Uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselele ukhetho olubuyayo, hhayi ubudlwangu udlwangu lobudlova lobo esibubonayo. Abantu laba babehamba betshisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ukuya ezibhedlela emgwaqweni kwesokuthiwa khona hhayi ilungelo lwabantu, ilungelo lwabantu, ilungelo lwabantu, abantu bezenza ubudlova obunjalo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Uzulu wezimbabwe Zimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela. Abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo yikuthi izeluleko ezethulwa yikhomishin eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa, ngoba nanku amabutho alokhu enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika, zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa, kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba injongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu, ngoba selokhu bangenayo akula langa o akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeza amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isisekelo sombuzo, ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa ma sikukhangelisisa akumangazi, ngoba abakuqalanga kathesi anje nxa sinanzelela umbe sikhangela owayenzakala emavikini adlulileyo, kwabotshwa amagqwetha othabana impofu omakanza labodumzane koBulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu, lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa, singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapholisa ebebhoda indawo zonke efethusela abantu njalo itshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekutoyitoyeni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe namapholisa angilanhlonipho lesisekelo sombuzo, ngoba akule esisekelweni sombuzo ukuthi umuntu ma engabe esenza icala angitsho ukuthi khona utoyito yalicala. Ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya, kumele abotshwe ehanjiswe emthethwanda. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume, ngumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa akahloniphi isisekelo sombuzo.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kuwengula.
Kweze mapandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezithiyeneyo zeMatabeleland South ezigoqele Plumtrek ezeGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uZulu emakhaya lalo selijeye izakhamizi zingela lendlela zokuziphandela. Isakhamuzi emathiya ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyezokukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle, ntambama sesigoqoza kokokwizimputshana okukhona. La bantu abahola i-social welfare balutshwane, yibo abethu kwesikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe ecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla lawo ukwanisa ukumbisela igogoko leliyana. Hayi, simasimanga kahle. Besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kamancube agcizelelwe ngunkosikazi Mati Moyo oyisakhamuzi semawane, yena othi uhulumende kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthi akuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imbizo eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Abagogo amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekutheiningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu. Kujesini isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezinsuku ngoba sokubamba nje kwenhlanu ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthulani Leya la uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrescious Gala ohlala eKhezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Gordon Ncube uthi iningi lezakhamizi selizemba igolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithe makho usosabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkuthi uyatshaya igama, sebedini iziganga sibili ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuthi azuza i-2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angamakhulu amabili namathumi amahlanu $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uZulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Siri obe ngumphathi ntambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Khumbo lithi uSiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhugazwe weGugrahund.
Nguye uParents Siri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlulweni yema Thebelelensi.
Ocubungule ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugrawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lonkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla le-NDC ku-Welsh Branch eBhilithane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into entsha kakhulu njalo kutshengisela idemokhrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokhrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizwe lokuthi abantu kufanele badingisele ukukhululeka bengayithuselwa kungalakuvikela ukuthi badengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayifunayo badengisele ezilungu ukudingisela kwakhona kungekho violent ngolandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto ekalathekuyintenhle kakhulu and abantu baphumile ngaphezulu eBritain hhayi uyazi bekukuhle kakhulu kumangalisile kukhanda uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ku-corruption leyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisteni ilizwe lethu
ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele
ukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela uwupractice uwufake into practice ukhanya sekhambanisile njalo so kuyinto engani iyaxhabanisa abantu ezimbabwe ukuthi kanti osekuyikho sekufanele sikwenze kuyini siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreak irecord yeku-abusa ama-human rights of all kinds violation of human rights of all kinds be they sexual violation be they human rights be they freedom of expression lapho kubala abanye bebotshwa abamajinalisi abayibo bathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabonalabo xa bevisa ukuganga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangela nini lapha kuinto embi ezenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezinganalezo ukhanya ngani esenza into embi sasesikhathi sengikhanye nangabona kulabantwana futhi abanye abankazana awe-university laphana abanye akazebejingaswetha ngokuthula belandela umthetho obekweyiwo ihulumente baliphicine bebotshwa njalo so ngasikwazi ukuthi uhulumente wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni lamabutho abayibo bathi afanele basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kase sebevikelaphi kase basikwazi ukuthi uhamba njani
ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini ungathi uhulumende kodwa umbiko uzitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngayo ovela kwamanye amazwe kumbe ubona ephumelele ngokuthi abantu abaphumanga baya ezitaladini eZimbabwe
ayi uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalanisayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapho uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawo aka-31 July kwakufanele ukuthi bababize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi khathi siyazwala ukuthi ikhuluma lapho ukuthi iyasolakhona usekelweni kuyini asihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa a-a sezwa nomunye nje umthina masa laphana ikhuluma ngokuthi abantu kufanele bethaywe kanti siyakwa-demonstrations kanti abantu bazatshala njani
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
sibongeke usithandekile Sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Selina litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMfundisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba yingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga. Kungakuhambe njani?
thina savele sakusola kusukusela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikisho okwakubenza benike uhulumende kamnangagwa itamalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inotice yokuthi bazabhikisha okwakuyikuyini ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazise ukuthi kule nto ofuna ukuyenza athule nje agoqizandla ukukhangela sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu uzananzelela ukuthi sokuvela kathesa ukuthi lolu bhikisho lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezano ngabona ubonile ukuthi Politburo isuspendile abanye abathize ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikishwe nakhishweni umnangako kungakho besala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebebotshwa abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo icorruption elizweni
ekuzima babagandela abalaleli ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo-80s sake saba labo Willow Valley scandal. Baba bekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo-1998 okumbira igangayi. Vadla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho baprotekthwa nguyena lo hulumende weZANU-PF kwathi ngomnyaka wabona something futhi ofana nayo kanjalo othikore banatha ifiweli betyontsha amafutha uhulumende weZANU-PF wabaprotekta ziningi izinto eseziyenzakele kulo hulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kakhesi okusitshengisa ukuthi emuva lengabo-80 abantu babengakunanzelela ukuthi igovernment yeZANU-PF icorrect lokhu kutho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama diamonds aweza 15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani yindlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi esiyithi esikufuna inkululeko yabantu bakomthwakazi sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu singena ebantwini sithumaye la ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethe ibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Loke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende uloke engakagcwalisi izeluleko zeMotlanthe Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.